kube buhlungu kuzulu wakodzikiti emangweni we headlands ukufa kwa Christopher oyingane kaMnumzana Shepherd Maisiri bezithithibele inkulungwane zabantu ebezikulomkhosi wokungcwaba uChristopher otshiselwe endlini ngabantu abanakekelwa ukuthi ngabalandeli bezanu PF ngomgqibelo ebusuku. Obe ngumhlonitshwa kulomkhosi uChangirai uchaze lesi sehlakalo njengesenzo esibi, wakhuthaza inkokheli yezanu PF ukuba yehlukane lodlakela, wathi akayi kuphatheka kukhetho nxa umumo wokudaba lodlakela ungasaguqukanga.
Unless the actions that I recommend one cabinet are taken, then I don't believe in what he's saying. Cabinet was very clear. One, all perpetrators of violence must be arrested. Kutanga neve muno.
Unobhala jikelele webandla linye uMnumzana Thendai Biti utshele umbuthano munye ukuba abezanu PF kumele behlukane lodlakela njalo abatholakala belamacala odlakela babotshwe.
Kana ayifunga ukuthi tiri kutaura takaprotectwa neprivilege yemcabinet kuti ndiyakauraya mwana, taakutaura pano pasina protection yecabinet kuti Didmas ndiwauraya mwana uyu. Kana uchifunga kuti tiri kunyepa uchitiendesa kumatare unotisuwa for defamation, asi ndiwauraya mwana uyu.
Umsekeli wenhloko kahulumende uNkosazana Thokozani Khuphe uthe lokhu kwenza kwebandla lezanu PF kulihlazo njalo kuyayangisa. UMakhuphe uthi ngabe uNkulunkulu uyabagweba laba bantu ethi abesadiki le-African Union kabaluhluzisise lolu daba, uthi sifiso sebandla lakhe ukuba luphele udlakela elizweni.
Ache umntwana aze aphele, bakithi ubuhlungu abuzwileyo umntwana lowesitsha. Yikho sithi uNkulunkulu kumele abagwebe abantu bona laba bezanu, ngokuthi shwa akulunganga ukuthi besibulalele abantwana abancane, abantwana esiyabe sikhangelela ukuthi khona bale future yabo enhle. Labo bazaba ngabanye abantu bebe ngamadokotela kumbe bebe ngama-president, kodwa kathesi impilo yabo siqunyiwe yabancane.
Umphathintambo obona ngezokutholiswa kukaZulu amanzi uMnumzana Samuel Siphepha Nkomo uthi kuyadanisa lokho okwenzakeleyo lanxa kungabambangalisi, ngoba abezanu bevele belembali yodlakela kusukela libunjwa leli bandla ngomnyaka ka-1963.
IZANU ivele yaba yiparty yeviolence kusukisela mhla ka-8 August 1963 bepanduka kuZaphu. Yibo abahle baqalisa ukupetrol bomba abantu ngephema petrol bombs. Siyadana ngalokho okwenzakeleyo. Kodwa ke umlimu ulathi.
Inkokheli eningi ye-MDC ibikhona kulesi sililo, kodwa isimanga yokuba ube ngekho lo yedwa owezanu PF lanxa uMnumzana Didmas Mtasa ube sithi uyise kaMuyi engumngani wakhe ngoba engowebandla lezanu PF. Isehlakalo sokutshiselwa kukaChristopher endlini sethuse ilizwe lonke kanye lezinye zenkokheli kubandla lezanu PF. UZulu we-headlands wemba phansi ethi akayi kufela ize lumntwana njalo abayi kubuyela muva kudaba lokusekela i-MDC ekhokhelwa nguChangirai. Ngimele istudio 7 ngise-headlands, yimi uMavis Gama.